Abakubandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana uDouglas Mazola bathi iqhubekele phambili imikhankaso yabo loba enye ivinjwa ngamapholisa. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi kunzima ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Ukhankaso lwethu njengebandla le-MDC lusaqala lusahamba kuhle, aluhambi kuhle ngenxa yokuthi imihlangano yethu iyavalwa, abantu basevalweni, bakhankasa besevalweni. Ngokuthi ukuze siyenze imihlangano emkhulu, angithi kumele siqale sihlangane ezindlini zabantu, sihlangane ezindaweni lapho abantu abahlala khona. Manje khonokho yikho okuhle kuvalwe ngamapholisa, umuntu angavele enze umhlangano endlini selale landelwa ngamapholisa ukuthi ubusenzani, ubulobani, bekuthiwana, abantu babe sebesesaba. So kulolu hlupho olukhulu khathesi abantu balokwesaba ukuthi benze imihlangano. Kodwa njengebandla kungatsha eziphezulu sesenzile wonke amalungiselelo okuthi ukhankaso lwethu olwamarali, olwama-door-to-door, olwama-roadshows luzahamba njani. Uhlelo lwakhona lonke sesilubekile nje. Sike saba layo imihlangano esingazange sibe lohlupho ngayo eManikaland, kuyona limpela zike khona, nakubocholocho, nakubolupane, okutshengisele ukuthi abantu i-MDC basayithanda, abantu basakhangelele ku-MDC ukuthi impilo zabo ziguquke. Ngokuya kwesikhathi abantu baza kubona nje kubuyela kusiba yi-MDC yena leyana yakudala, ngoba silokho sifuna ukuthi ilizwe leZimbabwe likhululeke, abantu babe lempilakahle.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Tryman Mpofu okubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nathan Chamisa.
Silibandla le-CCC sisebenzisa zonke indlela esizibona zisebenzela ukubana sikhankase lokubana iy'nhlelo zethu zifinyelele ebantwini. Siyakunanzelela ukuthi amapholisa azama ngendlela zonke ukubana asetshenziswe yi-ZANU-P F ukusibisela emuva, kodwa akusoze kusehlile ukuthi sikhulumisane labantu. Siyazihambela thina mathupha, kathe singenhlelo zethu ezijeneyo, kathe sile rip wena le esiyenza silugatsha lwabatsha. Siyayifikisa ebantwini, siyakhulumisana nabantu emizini yabo. Akula muntu osiyalela ukuthi sifike emzini yabo. Umuntu olelungelo lokusiyalela ukuthi sifike emzini wakhe nguye umnikazi womuzi. Manje pho-ke kukhanya abantu bayasithanda, so kuyasijabulisa kakhulu ukuthi siyafinyelela ukuthi sikhulumisane labantu bona uqobo. Kodwa siza kwenza kasoze sime kuyala silwisana le nkululeko, ikakhulu nasikhangele ukuthi amapholisa asesetshenziswa yi-ZANU-P F ukubana asivimbe ukukhankasa kwethu. Sizathatha amanye amanyathelo athize ukuzayenza ukubana amazwi ethu azwakale, njalo amapholisa akubone kufanele ukuthi asebenze professionally, nokuthi kusetshenziswa ngelinye ibandla lezombusazwe. Hayi, ukhankasa siyakhankasa, asimanga. Inhlelo zethu ziyafika sile bantu, njalo sethemba lokuthi ukhetho loluzayo siyanqoba noma kanjani.
Umnumzana Munashe Mdutsa okubandla le-ZANU-P F njalo kudale le-Central Committee kubandla leli uthi sebedinga amavoti ayizigidi ezinhlanu akamnangagwa.
U-2023 sefile, i-ZANU-P F ibandla labantu, asobandla elithi liqalisa ukungena ebantwini likhankasa ngenxa yokuthi sosifikile eminyakeni yokhetho. Thina siyibandla elibunjwe ngabantu, ibandla elabantu elalungiselwa ukumelela izifiso zabantu. So i-ZANU-P F ikhona ebantwini, ibivelise ebantwini. Esethi kwenza nje kathesi kulo nyaka yikukhuthaza abantu ukuthi bebhalise nokulobisa ukuvota. Okwesibili esikukhuthaza ebantwini yikuthi beyenze konke abakwenzayo, bekhankasa ngendlela ephakimeyo, ngendlela elomanyano, indlela elokubambana, njalo ngendlela elokuthula. Siyakwazi ukuthi abanye abavelele sesabuziwa bayaqalisa inganekwane ezokuthi bachayiwe, bayaqalisa inganekwane ezokuthi kulokuqilibezela. Kodwa ngenxa yokuthi bachawa yikuthi bona bayaphuza ukungena ebantwini, babuya kufela ebantwini sebezocela ukuvotelwa. Yikho-ke thina njengenhlanganiso ye-ZANU-P F sikhangele ebantwini ukuthi hayi, liyazibonela ukwehluleka osokwenze i-CCC emadolobheni. Siyabona ama-pothole, siyabona ama-sewage, siyabona amanzi aphonga ukuhamba, siyakubona ukwehluleka okungaphezulu okwenzakalayo. So abantu sebekwazi ukuthi kumele bakhethe ibandla labo elizabanceda libakhiphe kwintini ezinjengalezi. So thina njengoba suku 2023 into esingayisho nje ukuthi hayi, ngumnyaka kade siwumelele, ngumnyaka othi vele umnyaka wokukhetha, umnyaka wokuqiniseka isifiso zabantu ngokubisela iZANU-PF embusweni ukuze iZANU-PF iye phambili ngodaba lokulungisa impilo kahle zabantu, iZANU-PF iye phambili ngodaba wempumelelo yabantu lokukhulisa isizwe sethu ngezinto ezibambekayo ezinto iZANU-PF. So thina sithi hayi sesifikile ku-2023 njalo abantu bazakhetha ibandla abalaziyo ukuthi ibandla elalila inkululeko elilwela kahle inkululeko yempumelelo yabantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzakwethula okusemthethweni insuku zokhetho lolu kumaviki azayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.